Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela uStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 28 kuNcwabakazi 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDCT likhangelelwe ukuthola imali efika i-$59.9 million ngemali yeZimbabwe eyawonalo umnyaka phansi komthetho we-Political Parties Finance Act obekufanele itholwe yi-MDC Alliance.
So, yezano, my owner, besizwakalokunye ngoba bayakhathala, bayadivayida amavoti abo, amanye ayekulo, amanye ayekulo.
Ibutho selisize abantu bemaphandleni kuhlelo lokujova izakhamizi amajekiseni okwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 endaweni esigoqela iNtephe eGwanda.
Bekunabantu abaningi abebengenelisa ukuthi bayefika ezindaweni bahlatshwe ngenxa yama-transport ubudala lakho konke okunye lokugoga, kodwa benelisile ukubana bafike laphana. Inani labantu bonke ababahlabileyo esigabeni sakithi leli lingu-1476.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora likhangelelwe ukuthola imali efika izigidiphoso ezingamachumi ayisithupha $59.9 million ngemali yeZimbabwe eyawonalo umnyaka phansi komthetho we-Political Parties Finance Act. Umthetho lo uthi imali le kufanele iphiwe ibandla le-MDC Alliance, njalo umnumzana Monzora usegcizelele ukuthi nguye umkhokheli walumanyano ngoba umnumzana Nelson Chamisa, owaziwa njengomholi wawo, kakhethwanga ngokusemthethweni. Ngalokho, ayisikho kwakuqala ukuthi i-MDCT yamukelele imali, njalo siyaxoxisa amalunga edale leParliament akhethwa ekumanyano we-MDC Alliance, isithi awalandeli izinqumo zalo, kwabekwa awalelo bandla. Ibandla le-MDCT selakela ithola imali le eminyakeni edluleyo. Imali le ngenhlelo zamabandla ezombusazwe kusiya ngokuthi athola amavoti amangaki kukhetho. Njalo ibandla le-ZANU-PF lona lithole izigidi ezilikhulu lamachumi amane amadola $140 million. Ukuhlaziya lolu daba, sixoxa lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula izombusazwe okhuluma ezimele.
Kule possibility yokuthi kulenkara ezandla esibisa ukuthi bona amaphathi omabili. Of course ekuqaleni kwaba yikuthi amaphutha ayo i-MDC diwaba manager ngayo inkubo okuyi-change yenzakala kumakusipa utshwangirayo. Abakwenzanga kuhle, abayiphathanga kahle inguwena liyana yavela nje yahlanyela ukho phakathi kwabo. And njengoba kushiwo ukuthi sometime kwesinye isikhathi imfulu ingena ngenxeba, kwangena imfulu lapha ekuphakaneni wabo ekwehlulekeni wabo ukumaneja inguku, and kukhanya iyangena ilokhu ingena mpela isebenza ukuthi inikeze i-advantage ibandla elibusayo iZANU-PF. Ngoba ukulwa kwabo nokucabana kwabo nokudosiyana kwabo khonokho nokudicida kwahulumente ukuthi banika bani imali, kwamkele nje kungcolile kuyakhanya ukuthi kukhona okushaya amanzi uma ubhekile. Aso nto nje yenzakala ukuthi hhayi into yomthetho ukuthi le iphathi kamanzola yiyo ebambe amandla, hhayi imfulu lelo ingena iqila isebenza mpela isebenza i-advantage yebandla elibusayo. Ekugcineni okuzenzakalayo ukuthi ucabana kwabo nabo ababili yibo kuzanikeza-ke izanu ngo-2023 kuyele futhi embusweni.
Siyabona njalo abanye besithi ngabe umnumzana Chamisa uyaguqula ibizo lebandla lakhe, kambe lokhu kungasiza yini njengoba sibona leli kamnumzana Monzora lisithi lizancintisa kukhetho njenge-MDC Alliance?
Lokho kwesinye isikhathi uyabheka ukashana ubuza ukuthi why amanye ama-decisions enzima kangaka ukwenzeka wona kuyiwaso bani ukuthi uma enziwe azovele nje asuse lo mkhuhlupho lokwatshutshana ubukele ukhashana uzibuza ukathi phele why kungakayenziwa khonoko if ibandla likachansa kuyukuthi mpela lifuna ukuncedisana lithatha umbuso lizithembile futhi lingacashanga ngemva kwegama likatswangirayi but licashe ngemva kokwenelisa kwabo their own ability kulesi sikhathi belokhu bedlalela ngaduzane legama belimaza amathuba abo ngenxa yegama impendulo yami yiyo leyo ukuthi vele lokho kuzukudala kwenziwa bebona ukuthi lempisi lokhu ibonakale nje bagijima balungiselana ukuthi awabenza iphathi yabo baqhubekela phana balindeni ifebezithembile
sibona kusenzakalani-ke kukhetho luka-2023
ekugcineni ucabana kwabo kuzokusiza izano izano akwazakali ukuthi wonke lama ukunqoba bakwenzayo iminyaka edlulileyo yikunqoba kweqiniso yini kumbe bathi bengabona abantu becabana bayenza njengelokhu njengempisi njengabukele enye ividiyo impisi iyabuya iyalala eceleni kwamakhudu amabhalabhala then yasibona amabhalabhala amabili ayalwa athe ma eselala laphana amabhalabhala lapo impisi yahlalala duzane nawo ngoba esathathathele la amabhalabhala lawo la mama isifuna ukuxoshamisa elilodwa lakhona yahle yalanda lalayaayiphuza elilodwa laselisethuba lakuphuma kwamanye yahlalaemva kwalo so izano mayibona besilwa kanye ijabulo okunye ngoba bayakhatala bayadivayida amavoti abo amanye ayekulo amanye ayekulo besokusala nje kuyilithubako lokuthi bathathe i-advantage ayinda bayenze khona khona imigilingwane yabo le yokuriga or bawina kweqiniso asikwazi nanamhlanje sicabangela kakhulu ukuthi bayariga bamhlawumbe bayawina ngoba kuyeke kuvele kule division nezihlala zikhona
lowo mnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi yecubungula ezombusazwe sixoxelaye ese-South Africa. Ibandla le-ZANU-PF lihlezi lisithi alilamlando lokwenzakala kumacele wonke awe-MDC. Ibutho leselisize abantu bemaphandleni kuhlelo lokujova izakhamizi amajekiseni okwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umsakazo we-Studio 7 uvakatshele eNtebe ngolwesithathu kuleviki lapho bewugqokozela esikolo seNtebe Primary izakhamizi buye ngobuningi bazo ukuzohlatshwa ejekiseni ukwenqabela i-COVID-19. Izakhamizi esiqoxelazo zithi zithethe lelinyathelo kulandela ukumemetheka kwaleli gciwane emaphandleni. Umnumzana Gift Spando suke khona la eNtebe oleminyaka kuzalwe ngamachumi amahlanu 50 ngomunye walabo abavuke emadabu kakusa ngolwesithathu ukuzohlatshwa.
Kwenze saba sizohlatshwa ukuthi umkhuhlane lo uyabulala uyande ugcwele iganga lonke mna. Ifike ekuseni ma-6 besisilapha eNtebe. Hayi kuhambe kuhle kakhulu sinabona okulohlupho khona.
Umnumzana Bongani Ncubela uthi uthethe inyathelo elifanayo ukuze azivikele kumkhuhlane we-COVID-19.
Into endilethe lapho ukuthi ngizohlatshwa umkhuhlane lo khona we-COVID-19 ukuzovikela umkhuhlane lo. Ngokukhutheza abantu ukuthi abangadeleli umkhuhlane lo ngoba awukwaziwa ukuthi ubuya nini njani, ubuya njengesela.
Unkosikazi Bethi Moyo osuka kusobhuka umnumzana Gift Moyo ngomunye wabahlatshwa e-Jackson le wakhuthaza ezinye izakhamizi ukuthi zithathe inyathelo elifanayo.
Sorry ke teke thabiwemo kutle kuthi buthuku go ubuyikosi nthabuta so kakere ere ke teke thabiwa gore nthabule buta kwa kwampulaya ni bangwe ke abakhuthaza ka mata magae gore abate ba thabiwe ba khumane bophilo.
Unkosikazi Janet Judge owekhona line uthi kumethusile ukubona abantu bephela ngenxa yalo mkhuhlane okubangela ukuthi azokwamukela lo mjovo.
Ngibuye lapha eNtebe ukuzohlatshwa ijekiseni lokuvikela i-COVID ngenxa yokuthi umkhuhlane lo ngizwa sibili ukuthi awumanga kuhle, so ngizame ukuthi ngizivikele lami noma sobuya kini ungangilimazi kumbe ukumbulala.
ukansila wentepe mnumzana Miklas Ndlovu. Uthi uhlelo lwabebutho lokuhlaba izakhamizi emaphandleni lusize kakhulu asebeluphele.
Bekulabantu abaningi abe bengenelisi ukuthi bayefika ezindaweni bahlatshwe ngenxa yama-transport ubudala lakho konke okunye lobugoga. Kodwa bayenelisile ukubana bafike laphana. Inani labantu bonke ababahlabileyo esigabeni sakithi leli lingu-1476. Yikho besikufisa njalo ukuthi inhlelo kazibuye ebantwini, kungabiyiwo amasosha wodwa. Zonke inhlelo zikahulumende kazibuye ebantwini njengakho lokho okwenzakeleyo.
Ibutho lakuleli liqale ukuhlaba uzulu emaphandleni Jackson le kumaviki amabili edlulileyo lincedisa abezempilakahle. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiSentebe Gwanda ngu-Albert Ncube.
Silokhe sikudaba olufanayo, asizweni usikhwica mfundo eLophis Banda. Ingcwethi ecubungula ukusebenza kwamajekiseni okwenqabela umkhuhlane weCOVID-19 esichasisela okuningi ngokusebenza kwawo langendlela yokuzivikela kulo mkhuhlane.
Ingena ngamakhala lomlomo. Nxa ulamakhala ulomlomo izangena ube le-infection. Ayivindi ukuthi virus ingene emzimbeni. Okuvimba ukuthi ingene emzimbeni ngama-mask lasiwagqokayo lokugeza izandla. Ungakuyekethekisa khonaka okwama-mask ugeza izandla ukumakhashana labanye abantu. Izangena i-virus emakhaleni. Kodwa nxa uvaccinethiwe kukalutshwana ukuthi ugcine usesibhedlela. Kukalutshwana ukuthi ugcine ubhubha. Wakhitshwa isikhwica mfundo umakhunike kathe sikhathesi ukuthi yikho kwabonakalayo ukuthi ababevele bevikelekile ngevaccine bavikeleke ababhubhane. Ababengahlatshwanga ivaccine iningi labo yibo ababhubhane. Izandla nxa kuyikuthi kawugezanga izandla kawuvalanga amakhala lomlomo umi phakathi eduzane labanye abantu. So kakuyistophi ukungena. Okustopha i-severity of infection. Uyagcina usesibhedlela na? Uyagcina usemoshali na? Yikho ekuvikela izasindisi.
Abanye ke laba bathi nxa besanda ukuhlatshwa bagula kakhulu. Labanye abalutshana okubikwa babhubha besanda ukuhlatshwa ivaccine.
Ivaccine asikezwa ukuthi ibulele umuntu eZimbabwe, asikakuzwa. Okukhona yikuthi nganzabeka ngesiNdebele. Umntwana uzalwa after 9 months ethwele esiswi. Ivaccine ungayihlatshwa namuhla, engahle azalwele umntwana mhlani wakho ngekusasa kwakhona. Kanti kufanele ithathe isikhathi ikhule, ifike esigabeni sokuthi senelise ukuvikela. Kangezake ivikele ngihlatshwe namuhla. Ayisozake ivikela ngingakaphindwa umphehlo esibili. Ifike ibuye ihlatshwe esibili ukuthi ikhwezwe iyefika ngaphezulu. Emthethweni sithi thina uvikelekile after about 40 days from the first vaccine. We have usule maximum protection. 5 days, 2 days, 7 days, 10 days, we have ungakavikeleki. Ngakho kulula ukuthi ubambe umkhuhlane ngoba isikhathi sokuvikeleka siyabe singazi. Kubangwe ngumkhuhlane ofice umuntu engakavikeleki ekuvaccine ngokwaneleyo. Yona ngokwayo hayi asikaze sizwe ipikulele umuntu.
Ngaphambilini kwalingxoxo uthe kungenzeka njalo ukuthi amanani abantu abahlaselwa i-COVID-19 ikhuphuke.
Kumele abantu bakwazi ukuthi umkhuhlane lo kawukahambi uyeza. I-wave iyalandela. Ilandela nini kasikwazi. Kodwa ivame ukulandela nxa kuyithi umkhathi uyatshintsha. Nyakenye isingenele ngo-January, February. Nonyaka kasikwazi ukuthi izabuya nini. But iyaphenduka. Njalo asikwazi ukuthi iyaphenduka i-Delta variant. Iyaphenduka ilamandla onala elawo namuhla kasikwazi. Kodwa ukuphenduka iyaphenduka. Ngakho abantu bafanele ukuthi bakwazi ukuthi umkhuhlane uyaphenduka. Bakwazi njalo ukuthi iningi labantu bazivikela ngokuhlatshwa ama-vaccine le. Ayifoselwa. Kodwa esikubonayo thina lapha ukuthi iyanceda iningi labantu.
Lo ngusikhwica mfundo eLophis Banda, ingcwethi ecubungula ukusebenza kwamajekiseni okwenqabela umkhuhlane weCOVID-19 esixoxelaye ekobulawayo. Kusenjalo, ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi abanye njalo abantu abangamakhulu amabili lamachumi amahlanu 250 bahlaselwe ligcikwane le-coronavirus labulala abalichumi lasitshiyagalombili 18 ngosuku olulodwa olwedluleyo. Lokhu kukhuphule inani labantu eselahlaselwa yileli gcikwane selokhu laqhamukayo lafika kunkulungwane ezedlula ikhulu labulala abedlula inkulungwane ezine 4.3000 asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela iCOVID-19 sebesedlula izigidi ezimbili 2.4 million. Abazali sebekhuthaze uhulumende ukuthi laye alungiselele ukuvulwa kwezikolo ngokukhangela induko ezibhekane lababalisi ukuze abafundi bengafiki behlala njalo bengafundi ezikolo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngocweleyo.
Umnumzana Gabriel Luphondo isakhamuzi eMawane eNtebe uthi njengabazali bayakujabulela ukuvulwa kwezikolo.
Sivulwa ngemandla sikujabulele lokhu ngoba abantwana besebehlala isikhathi eside bengafundi. Akuvulwe kule qiniso lokuthi ziyavulwa. Njalo zivula kunjalo ababalisi labo bathole imfundo yabo yonke. Ngoba kungathiwa zivula abantwana befunda kuphela ababalisi, siyakwazi ukuthi umgogodla umgogodla wabantwana besikolo. Siyamsola la mqatshi wabo ngoba kakanelisi ukuthi abanike into zabezeleleyo. Okunjengeholo akhulume labo abantwana bethu bafunde ngoba abantwana sebengemva kakhulu. Kusibulele kakhulu lokho.
Umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi yamandebeleni umnumzana Agent Moyo uthi kuza kuba nzima kubabalisi uthi babuyele ezikolo ngomvulo.
Akulakho uza kufunda okuqondileyo uza kwenzakala lapho ngoba ababalisi bayakhonona ngeholo labo elincane kangaka. Kuza kuba kuthiwa enyathele udaka inathile uhambile isikolo ufundile lo bengafundanga. Ababalisi banikwe i-short notice 3 days ukuthi belungiselele ukubuyela ezikolo zabo. Labo bangabazali bofuze betshiye bebhadalele abantu babo i-school fees. Azi ngomvulo kuzaba nzima ukuthi abaningi babuyele emsebenzini ngoba bafuze badinga imali zokubuyela ezikolo ukuthi imali zona zinzima ukuzitholakala kulezi nsuku i-foreign currency.
Uhulumende ubike kuliviki ukuthi abafundi abazabhala imhloliso lonyaka bazavula ngomvulo kuthi abanye bavule ngomvulo zayo bavale sokulanda ikhisimusi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseNtebe eGwanda ngu-Albert Ncube.
Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibutho leMelika selibhombe ngedrone amalwecatsha awazakala ngokuthi Islamic State Khorasan kumbe ISIS-K ase-Afghanistan liphindisela ukubhonjwa kwegceke lendizamtshina eleKabul okusanda ukwenzakala. Ibutho leMelika lithi beliqophe ocatshangelwa ukuthi nguye owayeqoqe ukuhlasela amabutho eMelika eKabul. Uhulumende weMelika uthi uzaqhubeka ehlenga izizalwane zakulelo lizwe ezise-Afghanistan lapho amalwecatsha amaTaliban asehluthune khona umbuso. Lanxa isikhathi sokuthi uhlelo lolu luphele singedlula ekupheleni kwayonale inyanga. Amalicatsha eChad athi azimisele ukukhulumisana lohulumende okulicebo elithethwe ngumongameli Mahamad Idris Deby walelo lizwe owathatha umbuso ngemva kokubulawa kukayise owayesevuse okweminyaka engamachumi amathathu ebulawa ngabahlamukeni. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lingalitshona njani izilukandaba sedibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Diva Wajabi Bango Dube. Isizalwane seZimbabwe esike sahlala kwele Afghanistan lapho osekubuswa yinhlanganiso yeTaliban.
Ngokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Angibonge bakugande. Ngibonge ukuba khona kulolu hlelo.
Sizwa kuthiwa umuntu osuke wafika elizweni leAfghanistan. Ungasitshela ukuthi lilizwe linjani?
Ukuxokozela okukhona babugande okuseAfghanistan. Ngithemba ukuthi nxa sikhumbula kahle ukuthi kwaba ukuxokozela okwaba khona kusuka minyaka leminyaka leminyaka eyadlulayo. Kulokho kuyisimo esifanayo. Into ekhona lapha babugande ukuthi bona abazange bahlala bahlale phansi aba ikakhulukaza abamabutho aseMelika laseBritain noma ngithi NATO abazange bahlale phansi bakucabangisise kahle noma bakuanalyze isimo saseAfghanistan ukuthi babone ukuthi singaphathwa ngendlela enjani. Bona into ababefanele bayenze laphana ukuthi nje ba recognize igovernment yamaTaliban. Ngokurecognize igovernment yamaTaliban noma bengayirecognize ukuthi bayayithanda kodwa bayirecognize for the sake of peace. Ngibona ngathi ngabe ukuthi mhlambe bayirecognize mhlambe indlela isibalo sabantu ababesifa sasizabe siphansi kakhulu. Njalo ngokurecognize igovernment yamaTaliban bona babesebengathi mhlambe sebengathi ngemva kwalokho badinge ezinye indlela ezokuthi bengahlala phansi njalo balungisise njani isimo kakhulu abantu abaphathwa ngaso phakathi kwelizwe laseAfghanistan kulokuthi behambe bayehlasela ngoba ukuyahlasela elizwe laseAfghanistan babugande lelana elizwe lilomehluka kakhulu kulamanye amazwe. Kuyabe kufana lokuthi ngoba impi eliyo laphana balwa impi yokuthi i-guerrilla war. I-guerrilla war abantu babe besilwa oyabusilwa labo kuyabe kungabantu othona unatha labo i-TMini kodwa ntambama abantu labo othona unatha labo i-TMini yibo baza ababehamba besetshona besathatha ama-AK-47 babezohlasela. Njalo impi yakhona yimpi yokuthi ifana le-relay. I-relay nxa ungumuntu omdala nxa ugijima uthatha ibhayithi uyinike umntanakho umntanakho layo athatha ibhayithi ayinike umntana omdala. Into yakhona iba njalo iyehla isiye emuva khona ngalo ukuthi bona abakholelwa. Nxa umunye umuntu ebuya ezama ukuintroduca kakhulu inkolo eyinye ehlukileyo kule yabo inkolo yesimuslim babona ukuthi umuntu lwana ungumbulali umuntu lwana ubacekela phansi. So indlela abafanele bayenze ngayo ngiyokuthi kuphela bahlale phansi baba-recognize i-government leyana babona ukuthi bengasebenzisana njani labo kulokuthi bahambe bathumele amabutho ngoba indaba yamabutho ngayikhuluma kudala babugande ukuthi indaba yamabutho leyi ayisoze yenelisa ukuthi i-resolve i-crisis le esiyibonayo elizweni lase-Afghanistan. Okuyinto efanayo lento esiyibonayo kathesi into eyenzakalayo elizweni lase-Libya. Elizweni lase-Libya babulala uGaddafi besithi bayalungisa kodwa kathesi elizweni lase-Libya sekuyingeyindawo njalo esilobugebenga obukhulu kakhulu kwedlula ngesikhathi sikaGaddafi. So ama-Taliban abawayekele abusi ilizwe lawo leliyana bona bahlale phansi kuphela lawo baqondise izinto ngendlela abangaqondisa ngazo. Engithemba ukuthi bakhona abantu abakhaliphileyo basebenzise le intelligence yabo babona ukuthi bangasebenzisana njani lizwe le-Afghanistan.
Ngombono wakho okwenzakalayo kathesi into ebingavalwa yini ingenzakali ikakhulu nxa sikhangela ukusuka kwamabutho elemelika khona le-Afghanistan bekungenziwa njani ngokubona kwakho ukuthi asuke amabutho la kungabi lomonakalo esiwubona?
Ilizwe lase-Afghanistan babugande lilizwe lilabantu kakhulukazi engingathi abokholo lwesimuslim kakhulu njalo abaluqakathekisa kakhulu ukholo lwesimuslim njalo liyilizwe elivery traditional kakhulu elililizwe abantu bakhona abangakhangeleli ukuthi bangakhokhelwa ngomunye umuntu noma bengaphathwa ngomunye umuntu ngaphandle kokuthi bona babe ngabantu abazenzelayo izinto zabo ngendlela abafuna ngakhona ikakhulukazi izinto nxa sikhangela izinto izimiso zemithetho yelizwe labo bale ndlela bona abafuna ukuthi izinto zenziwe ngayo okuyindlela abanye nxa beyikhangela namhlanje ikakhulukazi nxa sikhangela impilo yedemokhrasi noma nxa sikhangela impilo ye-Western life basuke bayithathe ukuthi laba bantu bangababulali noma abantu bangama-terrorist bayizigebenga ezinkulu kakhulu njalo lilizwe elokuthi nxa lingaphathwanga ngendlela eqondileyo selingabe lilizwe elingabe indawo enhle kakhulu yokuthi kube indawo okulabantu abazilolongela abazilolonga khona bezilolongelela ukuthi bayone izinto eziningi emhlabeni.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Angibonge babugande ukuba kulolu hlelo ngivalelise abalaleli.
Lo ke bekungumnumzana Difa wajabi bango ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Siyabonga Chris. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Victrice Mathutu, umqondisi wenhlanganiso yezimu imbokodo esichasisela ngohlelo lapho abesifazana
beZimbabwe abahlala kwele South Africa abamanyane labanye babo kulelo lizwe abangamaZulu besabelana ulwazi oluthile olugoqela ukuhlola amantombazana asakhulayo ngenjongo yokuthi ahlale ezintombi aze ayekwenta.
Ukuthi sithole indlela abenza ngakhona bona ukuthi baqoqe abantwana abangamantombazana. Basitshelile ngesiko lokuthi bona abantu abangamantombazana babagcina bezigcinile begcwele ngoba banosiko lokuhlola umntwana oyintombazana. So basichazela ukuthi into yenzeka kanjani. Njalo sakubona ukuthi ngendlela abakubeka ngakhona kuyasiza mpela ukuthi abantu abangamantombazana bazigcine. Mhlawumbe bazigcinele umshado, umuntu azangena emshadweni lokho egcwele intombazana. So kusiza futhi lokuthi umntwana mayezazi ukuthi uyahlolwa akabi luvanza agcwale indawo yonke uyasigcina kahle ngoba lakhona lokuhlolweni kwakhona kule mfundiso zakhona esizifundisiweyo lathi ukuthi ma sikhuluma labantu abamantombazana sikhuluma sithini ukuze sibafake endleleni elungileyo.
Khona ukuhlolwa kwamantombazana lokhu kwenziwa ngendlela eqondileyo yini njalo kwenziwa ngumuntu olekhono yini?
Singenanzelela ukuthi lapha eSouth Africa iyakhulu isizwe samaZulu ukuhlolwa kwabantwana abangamantombazana kuyisiko kibo. Ngakho basewubambele lo siko basadla ngoludala. Ukuhlolwa kwabo beseseyilokho kwesidala. Engicabanga ukuthi njengoba sihamba lezikhathi mase bekwenza akusenziwa mhlambe ngendlela lelo okusezwa ngayo kudala kodwa sekunezindlela ezihlanzekileyo eziclinically approved ukuthi bayenze ngazo indlela yokuhlola amantombazana. Bayezenza ngendlela yokuthi even ugatsha lwezempila kahle lapha lusebenzisana labo endabeni leyo yokuhlolwa. So kuhlanzekile mpela ukuhlolwa kwamantombazana lapha eSouth Africa.
Babanjwa ngamandla yini kumbe kubuya labo abafunayo kumbe sesingathi lakho yikwephulwa kwelungelo?
Ababanjwa ngamandla akuhlukunyezwa ilungelo lomuntu ngokuhlolwa lokho. Ongafuniyo akafuni, ofuna uyafuna. Kodwa ezizweni lapho kumele okulisiko khona vele. Angicabangi ukuthi khona umntwana othi mina ngifuni ngoba yinto vele yenziwa eyaziwa elisiko.
Kodwa-ke bona abafana baphiwa yini imfundiso yokuthi kuhambelane ngoba nxa kukhangela amantombazana kuphela abafana-ke labo batshelwa yini ukuthi bengajahi ezemacansini lokunye?
Ukhuluma into enkulu kakhulu esihle sithi noma siyikhuluma sisithi zama ukuthi siqoqe amantombazana sizibuze lathi umbuzo wokuthi njengoba sibaqoqa sithi bahlale endlini kambe nxa singathi labo bafana baqoqe bahlale endlini amantombazana singasaba ukuthi bazohlangana nobantu ngoba labafana labo bazayo beqoqwe kwathiwa hayi umuntu kazi ukuthi ahlale la. Ngakho ngalokho-ke sithi thina singomama kunzima ukuthi ufake imfundiso ebantwaneni abangabafana. Badinga abantu abangobaba ukuthi babe yibo ababafundisayo labo. Sithi thina singomama nxa sifundisa umntwana oyintombazane ukuthi kunje kunje, ubaba naye abefundisa umntwana oyomfana ukuthi kunje kunje. Ziyadingeka iy'nhlangano zabobaba, hhayi nje zikhuluma ngezepolitiki kumbe ngani, kodwa iy'nhlangano ezizamela abantwana abangabafana zibakufundise, zibakhulise, zibadodise babe ngamadoda azokuthi sasa babe ngabobaba abazahlangana nabomama labathile sibakhulisayo bayakha imizi eqinileyo.
Lowo nkosazana Victress Mathuthu, umqondisi wenhlanganiso yeZim Imbokodo, ebesixoxa laye kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazane esilethulela lona ngomgqibelo viki zonke. Singakehlukani ngesizwe ebesikhokhela ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora likhangelelwe ukuthola imali efika izigidi phose ezingamathuma ayisithupha $59.9 million ngemali yeZimbabwe yawonalo umnyaka phansi komthetho we-Political Parties Finance Act. Ibutho selisize abantu bemaphandleni kuhlelo lokujova izakhamizi amajekiseni okwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.